Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni
zeqala namhlezo mizo yizo ezikhangelelwa ngabantu that njengephathi izinto abathe xa kizo ukuthi khonoko bavuma ukuthi amasoja adule abantu. Amasoja kadubuli abantu engatshelwanga ukuthi bedule abantu.
Ogwalo lwe-report olumomethe impumela yophenyo lwembangela yodlakela lweHarare ngemva kokhetho lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokukhalaza kwabe-MDC.
And sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini, ngoba izinto ezifunwa ngamadoktor yimithi, izinto zokusebenzisa nxabe operator bencedisa abantu lemali zabo.
Uhulumende usekhethe umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi ngonyelayo. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Engels ithi amapholisa kwele South Africa esethule ugwalo lokuthi unkosikazi Grace Mugabe abotshwe ngecala lokumtshaya i-warrant of arrest. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugwalo lwe-report olumomethe okwaphuma kuphenyo lodlakela oluqhamuke eHarare ngemva kokhetho lonyaka lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokuba ibandla le-MDC selikhwezele siyisikhalazo kumlawuli walelo dale uMnumzana Jacob Mdenda. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC uDr. Bekithemba Mpofu uthi kunengi ibandla lakhe elikusolayo ngalolu gwalo.
Kubona bayathuthungona abantu abashitayo ngamasotsha. Amasotsha anikwa instruction ngu-general. U-general wanika instruction ngu-minister of defense. U-minister of defense wanika instruction ngu-president. So asingakuzwisisiyo kakhulu ukuthi kanti indaba bengazithongo bona in no uncertain terms ukuthi u-ED nguye wavumayo ukuthi abantu beshuthe. Yikho okwenzakaleyo, ungakhalili report, yikho okwenzakaleyo.
Ibandla lakho lithi lifuna okumonyethwe lugwalo lolu kuxoxwe ngakho ephalamende. Libona ingani lokho kuzagoqulana?
Singaxoxa ephalamende, yikho esizakhuluma ukuthi kanti ngubani wanika infraction. It's clear ukuthi infraction yayinikwa ngu-ED. Nguye owa-appointa i-commission. So i-commission yona is not that independent.
Libe lifuna kwenziwe kuyini njengoba sesibona ukuthi i-report leyi isiphumile njalo akusabuyelwa emuva.
Asizokuexpecta ukuthi bekhulume iqiniso, but thina sasikwazi ukuthi sasazi khona iqiniso ngoba abantu laba ba-appointwa ngu-ED. I-report yahamba ku-ED first. So lokho sasilakho. But ngenxa ukuthi thina umaklante labantu abadebe khona ku-commission sasibarespekta, sasicabanga ukuthi ngona kwazayenza into ezaba le integrity in it. But abazange khathesi abakhulumi ukuthi ngona ngubani o-exatuta abantu beshute sonke khathesi sikwazi ukuthi ngu-ED.
Ibandla lakho lisola konke okukugwalo lolu kumbe kukhona okunye elivumelana lakho?
Not konke okukhulunyiweyo ku-report kurongo, but ekugcineni kwezinto zonke ukuthi nxa i-report ingathi kwechu ibisithi xaxaxa entweni eziqakathekileyo, then izinto eziqakathekileyo zonizo yizo ezikhangelelwa ngabantu that njengephathi. Izinto abathe xaxaxa kizo ukuthi khonoko bavuma ukuthi amasoja adule abantu. Amasoja kadubuli abantu engatshelwanga ukuthi bedule abantu. Infraction leyo yani ngong iti. So yena kavumi, engavuma ukuthi ngona icala, hayi mina ngavuma ukuthi lokhu ngakwenza. Lathi singamkhangela ngendlela, hayi ngendlela le yena afuna ukuzenza yona ukuthi ngona ethi wadubula ngenxa yokuthi
lo Dr. Bekithemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli seMDC sixoxela eseHarare ukusenjalo izakhamizi zakobulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo impumela yocwaningo olwenziwe ngokhulumende lokudinga imbangela yokudlakela olubulalise abantu abayisithupha ngabebutho. Abanye bathi ucwaningo lolu ludlalise isikhathi nemali yesizwe njalo ababoni izixwayiso ezale ikhomishini zilandelwa nguhulumende ngoba elesandla ekubulaweni kwabantu ababengahlomanga. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi akaboni uhulumende elandela izicwayiso zocwaningo.
Mina ngibona ngani vele uma sikhangela i-commission kaMkhlanzi kwakuyikuchithela uZulu weZimbabwe isikhathi lokumosha imali eyama-taxpayers. Ngenxa yokuthi uhulumende wakuleli uvele akazimiselanga ukuthi landele khonokhu okurecommendwe yi-commission, impumela ye-commission. So ngibona ngani lanxa nje kulama-recommendations akade angaphathisa kodwa uhulumende wakulele akazimiselanga ukukhangela impumela ye-report lokuthi yenze khonokhu okukhuthazwe yi-commission.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane lo Sithole ethi lapha uhulumende ubambe uZulu ngamehlo ngokuqala ibandla eliphikisayo.
Hayi, sesidlalisiwe isikhathi sethu njengoZulu eZimbabwe, le mali sichithekile kodwa sinanzelela ukuthi konokani esakukhulumayo kungakafakwa i-commission ukuthi amasoja abulela abantu yikho kuphumayo ku-commission. So sibona kusiba nzima for uhulumende lo ukuthi elandele ama-recommendations afakiwe yi-commission ikakhulu ngoba ulecala nguye owathuma amasoja, nguye njalo okhangele lokuthi elandele izinqumo lezi ezibekwayo. So kuzaba nzima for them ukuthi belandele izinqumo zonezo ngoba bavele balecala elokuthi kumele bephendule icala, becasise ukuthi kwahamba njani njalo bakwenzelani ukubulala abantu. Njalo uma becala i-opposition siyakwazi izanu vele lomkhuba onjalo bake bakwenza ngesikhathi se-ground baforma i-super zaphu lama-dissidents bakhombela kuzaphu bathola isizathu sokubulala abantu. Lamanje bacala i-MDC ukuze bethole isizathu sokubulala abantu abababulele.
Obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Njabulo Ngwenya uthi ukucalwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance akuqondanga ukanti ababulali babonwa ngumhlaba.
Thina esikunanzelelayo lapha ukuthi i-commission le esicabangela ukuthi kule sandla esivelela ngaphandle esingathi foreign hand akade izama ukugeza uhulumende lo okhona ngoba kuyacaca ukuthi imphumela yayo le imphumela ecanduliweyo akusiyo mphumela ephathelane lobufakazi lobo obutholakeleyo akade kubuthaniswa yile i-committee ngathi bekuyi-public relations program yokugeza lohulumende abonakale sengathi unguhulumende osemthethweni esingathi ngesilungu u-legitimate. Yikho ukubona kwethu ngoba kuyamangalisa sure ukuthi umuntu abantu badutshule umhlaba wonke ukhangele ukuthi ngubani odubulayo kodwa kuphume nje sokungathi sokugconwa abanye abantu kungasagconwa laba abayibo abenze lobo bubi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uchaze uhulumende njengomuntu obalekela icala.
alapha namna ngokubona kwama kulanto abayilokuza ekuvala nje amacala abo ukuthi bazenza abantu aba right kodwa bona into abayenzayo vele beyibona ukuthi i wrong bazama ukusecure bona bodwa nje ukuthi into abayenzayo ibe ngani bona bayilandelela kodwa akulanto vele ezathutha abazayenza iphumelele kuyathulukela kuthulwe kunjani
impumela yocwaningo isolwe ngabantu abaningi bethi ababone uhulumende elandela iziqondiso ngoba nguye olecala lokubulala abantu ababengahlomanga njalo nguye osembusweni kube nelinye ihlekana elithi ikhomishini le iqhube umsebenzi wayo ngemfanelo ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umende usekhethe umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi laye. UMavis Kamause uthulela lolu daba ngocweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni letatheli zindaba ngokuvunyelenwe edale labaphathi ntambo, umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa uveze ukuba bavumelene ukuba umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo asebenzisane lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ukulungisisa udaba oseluhluphile lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
It's not like the VP is the one who is going to be negotiating with the doctors, that, but we'll say the Minister of Health.
Local Agusho, Uva, Vice President, Uva, Ekotuchana, La Lavo, the Wote. Esikuchoyo thina ukuthi umphathi ntambo wogatsha lwezempilakahle nokulondolozwa kwabantwana nguye ozakube esazisa uVice President Chiwenga nsuku zonke ukuthi zihamba kanjani lezo ngxoxo.
Umnumzana Lizwe Thodlana isakhamuzi seHarare ngomunye wabasola kakhulu leli nyathelo lokukhetha uChiwenga ukuthi akhulumisane labodokotela.
Ngoba okufunakalayo laphana yinto elula kakhulu ngoba amadoktor afuna ihoro elihambelana lempilo ekhona kathesi, lathi sonke abasebenzayo sifuna ihoro elihambelana la okwenzakala kathesi. Okwesibili, okwemithi, kumele imithi ibe khona esibhedlela.
Uthi ukunika uChiwenga lowo msebenzi ikuphosisa nxa kukhanyelwa imbali yakhe esikhathini sangemuva ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi.
Kanti kungaba njani ukuthi yena uVice President simazi ngokwakhe izixosha amanesi esenzeni sekukwethusela kuphela amadoktor ngenxa bembona babesithini uzasitshaya uzasixotsha uzasenzani.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona DVD uthi ukukhethwa kukaChiwenga ukukhokhela ekukhulumisaneni labodokotela abakhalala umsebenzi kuliphutha elikhulu.
Kathesi sikhuluma nje so singezwa ukuthi esibhedlela ba-expectani ngoba kulesikhathi babanjwa ngendlela engayisiyo kwathiwa nadu ngekho emsebenzini so kumele ukuthi u-apply kutsho ukuze uphenduke emsebenzini and sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini ngoba izinto ezifunwa ngamadoktor yimithi, izinto zokusebenzisa nabe operator bencedisa abantu le mali zabo. So ukuthi yena uzabancedisa njani khona bavale amanzi usizo.
UNkosikazi Mtshangwa uphinde wazisa ngolunye udaba abaluvumelane njengedale labaphathi ntambo lokuba baxotshwe abahlezi ngaphandle komthetho emaplazini. Umphathi ntambo ogatsha olubona ngezomhlabathi lezokulima uretired Air Marshal Parents Shiri uchasisa kabanzi phezu kwalolu daba.
We have identified where they are and we are proceeding with the evictions. That's what will happen to them.
Sesisazi lapho bakhona laba bantu njalo siyaphambili ngohlelo lokubasusa. Ukuthi kuyini okuzenzakala kibo sikhangelele ukuthi bazobuyela lapho abavela khona. Silohlangothi lwe-social warfare oluzabasiza nxa laba bantu bethe bahlangana lenkinga.
UThodlana ulisole kakhulu leli nyathelo lokususa ababikwa behlezi emaplazini okungekho emthethweni.
but abakhona sibili abalezi abahlezi ezindaweni abahlayisayo ibona ababusayo abasenzi banje ababanjwa ibona abengela abantu khonoko angikholi licebo elibi ukuthi bebakhiphe but ngibona kumele kube kulinganiswe ukuthi umuntu wonke nxa wayenjalo la ikaphume kungakhethi ukuthi umuntu bani ophuma yakhonapho.
Okunye kokuvunyelenwe kulo mhlangano owenziwa ngolwesibili maviki wonke wequla labaphathi ntambo, unkosikazi Mtshwangwa utshela intatheli izindaba ukuba kubalisa uguqulwa womthetho olawula ngezemfundo elizweni okuzosiza ukuthuthukisa uhlangothi lwababalisi abafundisa izifundo zesayensi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umthethwandaba kamantshe eHarare usukhulule ababalisi ababotshwe izolo ntambama eRuwa bephakathi kokutshengisela ngokufola. Usithi akulabufakazi obeneleyo obukhomba ukuthi kulecala abalidalayo. Ababalisi laba abangamalunga enhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bebefola besuka eMutare besiya eHarare, njalo bebekhangelelwe ukuthi namhla bazafika bethulele umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube izikhalazo zabo. Ababalisi laba abafuna ukuholiswa ngemali yedola leMelika bake babotshwa ngomgqibelo odluleyo besemacheka, kodwa bakhululwa ngumthethwandaba weMarondera ngesizathu esifanayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale emthethwandaba namhla, sixoxele siphathamandla se-ARTUZ unkosazana Catherine Jubani.
Imilikhesi yangikhona bekuthe ibheyili, so umejistrate uophozile ibheyili ne-remand layo futhi wayi-opposa, so was been acquitted of all charges. Ibheyili kade kuthiwe $50 per person, si-fourth prefecture each month uzabhadala $14. Phiwe kuthiwe khona simatshe singazange sithole imvumo emapholiseni, kuthiwe kasidliwanga amapholisa. Okwesi-two, bakhulume kakhulu nge-tatis odali khonso yikho yade sitshajwa ngakho khonokho.
Izizathu zokulahlela kathana icala lokunye bathe kuyini?
Kusela kakanzi okugcweleyo ngedate okuthelakeleyo ukuthi besizihambela peacefully ukuweva amaplakada ukuthwala ibanner asilocala, njalo besihamba kuhle eceleni komgwaqo ngoba i-state sona besesithi thina besihamba sibhlokhe umgwaqo si-interfere labantu abahamba umgwaqo. I-defense yethu isikhulumile e-court kwasibanga mhlayi thina kasicala. Yonke into kade sisemthethweni. I-Amalgamated Rural Teachers Union is a registered trade union. I-trade union esemthethweni elezincwadi zayo eziphelile.
Thibe likhangelele ukufika namuhla eHarare, ligqiba uhlelo lwenu lokufola lisuka eMtare, seliza kwenzani kathesi?
The Secretary General esithi kuza kuba ne-press conference kusasa. So ku-press conference ikho uzakhulunywa khona-ke i-way forward. Kodwa ukuqhubeka, hayi siyaqhubeka, asibuyele emuva.
Kodwa esitokisini lilele kuhle yini izolo?
Hayi, asilalanga kuhle, amasela angcolile kuyanuka. Silele kabuhlungu sekilele mvuko ziyanuka. Bengabafana bebe-crowded kakhulu. Thina silele nje kukhoridi, kodwa hayi bengaminyananga. Kule miya kungcolile kuyanuka, mathelisa khona ayanuka.
Lo nkosazana Catherine Jovane isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ sixoxela eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende uzaqhuba inhlelo zokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziphenduke ekhaya zizevuselela ilizwe. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni waleli bandla omkhulu oqhutshelwe esigodini ngempelaviki. Leli bandla lithi uhlelo lolu kumele luqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eMelika kanye lakwele Bhilithani. Kambe lungaphumelela yini lolu hlelo? Untungameli Nkomo uxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda.
Uthi bona khona ngalokuthi izalo nxa engazama ukwenza lokho, abantu abaningi ikakhulu ingcwethi yabafundileyo badifaye ukuthi bacabanga ukuthi bangathemba yini izanu, njalo bas basuka kulezi ndawo ezithize abakuzo bezolanda ubudlwangudlwango bonobo ukuthi lamafutha afana lepetrol katholakali. Kanti izanu nxa kuyikuthi abantu abakudiaspora ibaqakathekisa kungani ingabanikanga ilungelo lokuvota. Ngibona ngani khonapho yikho lapho eyavele yaphambanisa khona esibangeni esikhulu okokuthi kuzabanzima ukuthi abantu beZimbabwe abathi mazweni ale democracy batholakale bekhela kule Zimbabwe ngoba behugwa izanu PF. Ngibona ngani izifiso zikamukela lezi kuphela izanu yazi ukuthi kakhulu umuntu oyithemba njalo abantu abakudiaspora bathanda into ezile-intimate into ezithembakalayo into ezibonakalayo ukuthi kusasa yazo ingaphi. Inzanu ngeke ithembise lokho njalo isihleke kakhulu lo president wezanu upress secretary ukhanya umuntu obusilizwe ngodlame kuphela.
Mhlawumbe njengoba besithi sebezabaqakathekisa abantu abakudiaspora engxenye sebezabavumela ukubana bavote besemazweni abakuwo.
Kutho ukuthi phela lolo hlelo luyabe seluhlelo oluzamele ukuthi uqale kuwokhetho abantu laba beZimbabwe besebethemba ukuthi izanu ingabe izimisele ngempela ukwenza izinto eziqondileyo loba izinto zangkhona zingenza ukuthi yona ingaphumeleli kudaba lokhetho. Ngoba phela kumgceke ukuthi abantu beZimbabwe abangaphandle kwamanye amazwe ngabantu abasebejwayele njalo asebefuna ukuthi iZimbabwe iwele democracy.
Kuyini kahle kahle okungenziwa nguhulumende okungenza uhlelo lwabo lolu luphumelela okungahuka mpela abakwamanye amazwe?
Into enhle ukuthi uhulumende wezanu bethole umkhokheli webandla le-MDC okhaliphileyo njalo esingamthi ngesilungu i-statue nobethe yena angabancedisa nxa kungakhuphiswana ngendlela yokuthi kungalungiswa njani into ezithize eziqakathekileyo ezifana lokuvumelana ngendaba yamavoti abantu abakudiaspora. Ngibona ngani bangalandela uhlelo lukapresident Nelson Chamisa abalulwayo olule-5 points bangafika esibangeni sokuthi bazithole mhlawumbe sebesenelisa ukuthenjwa ngabantu beZimbabwe nomhlaba wonke jikelele loZulu. Into ezifana le-commission of inquiry le abayenzileyo kwabhalwa iripoti engaqondakaliyo ngazenza ukuthi abantu abaningi bakholwe indlela izanu ezama ukuphatha ngayo ukubuswa kwelizwe.
Lo Dr. Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo yabebandla lezanu PF yokukhanga izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi ziphindele ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu baseMadagascar abaphindele ukuyavota ukukhetha umongameli ngemva kokwehluleka ukuthola onqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho olwenziwe ngolwezi phakathi kuka-Andry Rajoelina noMark Ravalomanana. Esethula iziqondiso zokusebenzelana lamanye amazwe awezekazi le-Afrika, umcebisi omkhulu kulobo budlelwano lelemelika uNational Security Advisor John Bolton ubike ukuba ele-China yisitha esikhulu esilakho ukuphazamisa ubudlelwano bemelika lamanye amazwe alelo zwekazi. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Angels othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe kwele-South Africa nyakenye ithi amapholisa asethule ugwalo lokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe ngaleli cala i-warrant of arrest. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Embikweni awethulele abezindaba kwele-South Africa, umtshutshisi ozimele enhlanganisweni ye-AfriForum umnumzana Gerald Nile uthe lokhu kutsho ukuthi unkosikazi Mugabe uzabotshwa angaligquba kwele-South Africa.
That is what happens if there's a warrant of arrest issued. But further than that, they presume there will be no process
Lokhu yikho okwenzakalayo nxa kukhutshwe i-warrant of arrest. Kodwa ngaphezu kwalokhu sikhangelele ukuthi kuzaqala uhlelo lokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi athumele unkosikazi Mugabe ngapha kwele South Africa azothonisiswa. Kufanele ngikukholwe ukuthi uhulumende weZimbabwe uzakwenza lokhu okufanele akwenze.
Ngokukhitshwa kwalencwadi yokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe sokwemukelwe ngabaningi kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu kufanele ube yisifundo esikhulu kunkokheli zonke zeZimbabwe.
Uyasuka lapho osuka khona ebuye ezogange elizweni labanye abantu ngikudelela abanye abantu ilizwe lelo lomthetho walelo lizwe. So mina ngithi kwenze kahle mpela Afroforum ngavuselela la macala yenza ukuthi warrant of arrest ibuse khona. Akaboshwe lo mama, kwenzeke kube yisifundo kwabanye abantu ukuthi abantu besifazane kuyangahlukanisi.
Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uyaphikisana lenyathelo lokubopha unkosikazi Mugabe esithi isenzo nje se-AfriForum sokufuna ukujezisa uMnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe ngokuthathela abamhlophe amapulazi eZimbabwe ngesikhathi esabusa.
Abayenze kodwa ngibona ngathi is-waste of time. Akekho umuntu ozovuma ukumela ngoba inzondo ekhona basaselayo vele kakhulu kuMgabe ngoba wabathathela amapulazi, so basafuna ukuziphindisela le yanto. Okuthi vele angibona ukuthi even i-government angibona ukuthi ingabuya ibasekele ngaleyo nto yabo leyo. Bazalokhu beyanje bebhadala izimanana kodwa nje into iyaphelela emoyeni le.
Kodwa unkosazana Mesi Bundla uthi kufanele wonke umuntu ohlukumeze abesifazane ajeziswe ungakhathalekile ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana.
Injabulo yami mina ilapho ekuthenini asingavumelini owesifazana ehlukumezwe owesifazana ngesizathu sokuthi maybe ulamandla, ulepower. Nxa kuyikuthi wayezivikela njengoba echo kutsho ukuthi iqiniso lizavela. Nxa lakhona kuyikuthi wayenhlukumeza udade kutsho ukuthi lakhona iqiniso kumele livele, ajeze okumele ajeze.
Unkosikazi Mugabe utshaye unkosazana Angels nyakenye ngesikhathi emfica elamadodana akhe kwenye ihotela eSandton eJohannesburg. Kunsukwane esanda kwedlula unkosazana Angels uvulela omunye wamadodana kamnumzana Mugabe icala esithi yena labangane bakhe bayamhlukumeza ngokumlandelela bezama ukuthi kwesulwe icala lokumangalela onina. Nomelesungu-7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nhlapho.
Umdlali wenguqu uRonald Kitiza Sibanda uthi abadlali asebathatha umhlala phansi kumele bengalahlelwa khatshana ukuze bechathekele abasakhulayo ulwazi abalalo. Interface indaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali bomdlalo wenguqu asebathatha umhlala phansi bahlangane enkundleni eluveve esedolobheni lakoBulawayo ensukwini ezedlileyo lapho kudibane khona iqembu ebelibunjwa ngabadlali abaphuma edolobheni lakoBulawayo kanye lelinye ebelibunjwa ngabadlali abakade bevela esikolweni iHarare. Inhlanganiso ye-Footballers Union of Zimbabwe yebiqoqela umdlalo njengendlela yokukhuthaza ukuba abadlali asebathatha umhlala phansi bemanyani ukuze benelise ukuba bephathisane lapho nxa sebethe babhekana lenkinga abahlangana lazo empilweni. Wayengumdlali weqembu lesizwe wadlalela njalo amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, amaZulu kanye leDynamos. URonald Kitiza Sibanda utshele intatheli zindaba ekupheleni komdlalo ukuba isifiso sabo ngesokuba bephathise ekulolongeni abadlali abasakhulayo ukuze babe ngabadlali abaluhlonzi.
Ithabile kakhulu ngoba sibonene la bantu abagcina kudala oGilbert bonke lokho befithi njani. Asiyabathatha sibafake kuma-national team structures bencedise ama-coaches ethu njengoba singahlohli. Eqinisweni ngakutshela into eyenzakeleyo ngiphuma lapha enkundleni uzamangala. Ngithe ngiphuma ngabona abafana abadlala ama-juniors labiya bangigijimela bathi coach isifundile. Sokutshengisa ukuthi kule nto enyenzile abayifundileyo. I hope lami ngathola isikhathi lami njengomuntu webhromele ngimbavakatshela abantu bepractice bancedi ngathi lapho engingathisa khona ngincedisa abantwana ngoba ngabethu ekuqineni sincedisa ilizwe lethu lakhe ngithi singaba lebhola elingcono phambilini.
Umongameli wenhlanganiso yeFAZA uDesmond Maringwa ukhuthaze inkokheli zamaqembu baziqhathe abadlali asebathatha umhlala phansi esithi miningi imisebenzi abangayenza engasiyo yokuqoqesha. abanye abadlali abaphatheke kulo mdlalo oqhutshwe ngempela viki edluleyo ngababalisa uThiri Babiri Sithole, uDominic Sithole, uPhilip Jambaya, uGolding Dube, uDaisy Gabenya, uBruce Chuma, uJoel Lupahla, uHebert Dick, uGift Lunga Senior, uSiza Dube, uSiza Mkhoza, uChipo Thotso, uEfrem Mazarura, uPhilip Sithole, uJustice Majavi, uBrighton Tuwaya, uGilbert Mushanga Jeke, uAshley Rambane Pasi kanye loDavid Sengu. Kukhangelelwa ukuba ekuqaleni komnyaka ozayo iqembu lakoBulawayo kube yilo elizavakatshela esikolweni iHarare. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.